eIndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Lichona njani mtshaka zomuhle olamukela kustudio 7 ngomvulo mhlaka 13 kuzivandlela 2020 ngontungamili Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Loba singazibanike laba beChina, i-challenge yokuthi ipolisi yeChina kudla bona kulokuthi yasibize ngoba ngananzelela ungazibanike ngisho lebhara yaseChina labasebenzi abavele eChina esiyasala sikubambile isikhathi esiningi yinto abayenzayo nesikweleti kodwa kunabenefit engathi iyabonakalayo.
Umongameli Mnangagwa umise njalo ikhefu lakhe namuhla waphindela emsebenzini ukuyahlangana lomphathintambo obona ngobudlelwano bele China lamanye amazwe bekhulumisana ngoncedo lwemali oludingwa yiZimbabwe.
Sokuba kunzima obukhulu kakhulukazi ngoba izikolo ziyavulwa kade zihlweziwe izikolo okumangalisayo okuthi vele le mali yakhona abazali siyindivele kakhulu athenelisi nithoda kuzobuya ngapha emsebenzini ngazingayimsebenzini ye baphilisile futhi ngoba bakulautephela baluzuzayo.
Abantwana abafunda emabhodingi babuyelile ezikolo namuhla ngesikhathi ababalisi beqina ngokuthi kabasoze babuyele emsebenzini kusasa ngoba bengelamali. Umahlulo omkhulu weZimbabwe uChief Justice Luke Malaba uvule ukusemthethweni umsebenzi wemithethwandaba lonyaka esola udlakela lwezikliwi ezaziwa ngokuthi ngamashurukwi. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umongameli Emmerson Mnangagwa namuhla wephule ikhefu lakhe okwesibili waphindela njalo emsebenzini ukuyahlangana lomphathintambo obona ngobudlelwano bele China lamanye amazwe. Umnumzana Wang Yi bekhulumisana ngenhlelo ezijiyeneyo ezigoqela uncedo lwemali oludingwa yiZimbabwe. Isikhulumeli sikaMnangagwa umnumzana George Charamba uthi uhulumende ucele imali yokuqhuba inhlelo zentuthuko eziyisithupha phansi kohlelo lukahulumende weChina olokuphathisa amazwe asathuthukayo olweRoad and Belt Initiative. Wengeze wathi uMnangagwa lomnumzana Yi bakhulume njalo ngokwakhiwa kwesitichi esitsha esokuphehla amandla kagetsi esebhathoka Hydroelectric Project. Umsebenzi lo waphiwa inkampani yakwele China leMelika njalo ngeseZimbabwe leZambia. Zinengi inhlelo eziqhutshwa nguhulumende weChina eZimbabwe ezigoqela ukwakhiwa kwemigwaqo lamagceke endizamchina. Kodwa abaningi bathi akulalutho olukhanyayo osolwenziwe ngamaChina oluthuthukise impilo kaZulu lelizwe selokhu uhulumende weZimbabwe waqinisa ubudlelwano bakhe leChina kwezamabhizimusi ngesikhathi kusabusa umuyi umnumzana Robert Mugabe. Wokuhlaziya lolu daba sixhume ingcweti kwezenotho umnumzana Reggie Shoko.
Loba singazibanike laba beChina, i-challenge yokuthi ipolisi yeChina kudla bona kulokuthi yasibize ngoba ngananzelela ungazibanike ngitho lebhara yaseChina labasebenzi abavele eChina esiyasala sikubambile isikhathi esiningi yinto abayenzayo nesikweleti kodwa kunabenefit engathithi iyabonakalayo ekufuna khonoko. Njalo ngakhangela okwenzakale eZambia yikho sisafunda khona ngekudlelana namaChina aza sakhela yonke into esiyifunayo asenzile konke kodwa asila into esingathi singayibamba esinceda siya phambili. So ubudlelana nemchina yes I think basi ngeta nasikatsenti singathi ngabantu aba right kodwa uthi ngaba no benefit eyakachana hayi asafiki ukuthi kwanise noba kwenelisa ukunegotiate ngendlela ezinjalo bona ukuthi negotiation vele basi lonke anazilela njalo ukuthi bona amakampani lawo akahulumeni asebenze njengama private company thina lapho zananzilela ukuthi sihambeka negotiate singuhulumeni kodwa sinegotiate into zebusiness and ungakhayela uhulumeni wethu asithi kana asikili noba ikapacity yokunegotiate ama-business transactions endleleni lawo isikhathi esiningi yikho kwenza sicine silule.
Kodwa uhulumende uthi kunengi esikutholayo kwele China nanku liyasilungisela imigwaqo amagceke endizamchina lezinye inhlelo ezichiyeneyo ezigoqela ezokuphehla amagetsi
yebazakhiyela bese zivela into ethi infrastructure development kodwa siyabe sizisikweli daso benefits lesi sikweli oqakathekileyo ukuthi sikhangele isikweleti esichiphileyo njalo isikweleti esile nto ehlalayo singakhangela ngemuva lapha into ezivela eChina kulesikhathi eside ukuthi esithe akuhlali so kuze sibe lokuthi siyakhangela loba silokhu east loba sizalwa leChina kuze sidinga okuyinto okulokumncedo loba okulokuthokozisa ilizwe than ukuthi kuloke sithi abangani bethu beChina abangani bethu beChina.
Umnumzana Reggie Shoko ucubungula ezenotho sixoxela ekobulawayo.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, la ku short wave 6175, la ku 7255 ekseni susela ngo 6 kusiya ngo 7. Kuthi ke ntambama kusukusela ngo 8 kusiya ngo 9. Sitholakala ku 909 medium wave, la ku short wave 4930, 13860, la ku 15460 kHz. Ku live talk sitholakala ku short wave ku 4930, 13860, la ku 15460 kHz. Kusukusela ngo 8 kusiya ngo 9 ntambama.
Abantwana abafunda emaboarding babuyelile ezikolo namuhla ngesikhathi ababalisi beqina ngokuthi kabasoze babuyele emsebenzini kusasa bekhonona ngeholo eliphansi. Kanti njalo abazali labo besithi babhekane lobunzima bokuhlawulela indleko zesikolo ezigoqela amabhuku, ama-school fees, ama-uniform lokunye. Izisebenzi kunhlangothi ezichiyeneyo zithi zilakho ukukhalala umsebenzi zikhala ngeholo eliphansi. Uhulumende wehlulekile ukuvumelana lezisebenzi zakhe kudaba lweholo emhlanganweni oqhutshwe ngolwesihlanu. Ukuze sihlaziye lolu daba, uGibbs Dube weStudio sexoxelo mnumzana Jafet Moyo unobhala jikelele wenhlanganiso emela izisebenzi ezctu lo mnumzana Joseph Chuma okudalele ZANU-PF Central Committee kanye labalandeli beStudio 7. Umoyo usungula lingxoxo.
Izisebenzi sezisehluleka ukuya emsebenzini ngendaba yokuthi iholo phela selisalele ngamuva okumangalisayo. Imali le abathi basinika yona abathi likhodo nakunceda imuli zabo. Sibona abaningi behluleka ke ukuthi kutholeke ukuncedwa ezibhedlela. Abaningi besibeka ke ukubuyisela abantwana babo ezikolo. Abaningi sibili sibona lapha sebelala emathraki besibeka ke ukuthi baye emsebenzini bethenduke ezindlini. Kuba lokunzima ke ukuthize ebantwini abaningi ongakhaliyo ke ufela embelekweni. Kakusimangalisi ukuthi izisebenzi zingala umsebenzi lobaningi nje.
Sinobaba uJoseph Chuma webandla leZANU-PF.
Intambamiso eyanzakalayo ukuthi sisuka ku-US dollar, abantu behola nge-US dollar, singena ekuholeni i-Zim dollar, asilungisanga kuhle i-rate yemali yethu. Ukuthi sithi mhlawumbe umuntu obehola i-$500 Okwamanje kathesi sokumele ahole emalini ngezi-dollars khonaphana sakhuthi gaja banikazi bamakhampani asilungiseni khona kwanibona i-profit margin ebesesiyithola siyirethile ngama-120-25 khonale kanti abasebenzayo laba why singabaredelanga labo imiholo yabo ngama-120-25 ukwenzeukuthi kufanane thena wasungaba njalo akula muntu ozakhala about anything at all.
Yes, yokubaba uSibasa Chuma.
Mfowethu, sokusho iqiniso kunobunzima obukhulu kakhulukazi ngoba izikolo ziyavulwa kade zikweziwe izikolo okumangalisayo okuthi vele nemali yakhona abazali siyindivele kankhulu ukuthi asiyenelisi ukuyithola kuzobuya ngapho ezisebenzini nasingayemsebenzini ye baqinisile sithi ngoba bakulautophela abaluzuzayo bakulabazange bakhwezele holo.
Asithathe-ke umama ubagajidzane
owamntwana uyedwa esecondary kodwa-ke nginabanye abantwana engaba-adoptayo abangu-3 ngazishiye ngezinye intandane recently emavikini njambalwa ezizabe zise-primary ezimbili so ngizaba adoptha senzaba nabantwana bangu-5 asobami naba abanye ngibabalayo owamuyeka into engizisha ubuhlungu yena leyo ukuthi bakhona abantwana abangasoze bathole abangaba-adoptha babancedise esikolweni kanti futhi loba-ke sebencedisile esikolweni kuza kuba lokuthi amatisha kasoze abuyele emsebenzini okuyinto ebuhlungu kakhulu ematisheni lasebantwaneni laba abangeke benelise ukuthi babhadale i-school fees kanti-ke mina ngikugqugquzela ebantwini bakithi ukuthi uma kuvuma bakhona abantu abathungayo phakathi kwethu singabantu basemathebeleland abantu abathungayo bona banakasisondeleni kibo nxa kuthengwa amalembu kuthengela amalembu bathungela abantwana ama-uniform.
Labo ngabanye babantu abaxoxelwa Gibbs Dube weStudio 7 kuhlelwa esilethulela lona enkundleni yeFacebook olweZimbabwe Today asixoxeni ekhasini lethu le-VOA Ndebele. Umahluli omkhulu weZimbabwe umnumzana Luke Malaba namuhla usole udlakela olwenziwa izigebengu ezidume ngokubulala abembi begolide ezihlome ngembemba ezaziwa ngokuthi ngamashurugwi esithi imithethwandaba kayisoze ivumele ubukliwi lobu buqhubeka. UMalaba wethule amazwi lanamuhla emkhosini wokusungula umsebenzi wemithethwandaba lonyaka. Izikliwi lezi sezibulele abantu abanengi abagoqela ipolisa njalo zahlasela endaweni ezitshiyeneyo ezilemigodi yegolide ezigoqela enhla lasezansi yemaNdebeleni eKwekwe eKaloma lakwezinye indawo. UMalaba ukhuthaze njalo inhlangothi ezibona ngokulondolozwa komthetho ukuthi zibambe iqhaza ubugebengu lobu buqedwe. Uphinde wacothoza abatshutshisi ngokwehluleka ukuphenya kuhle amacala enkohlakalo esithi lokhu kugcina kubangela ukuthi imithethwandaba yehluleke ukuvalela izigebengu. Nanka amazwi kaMalaba.
May I assure the nation that the courts stand ready to decisively deal with those accused of these offences in accordance with the law. Special courts to specifically try the cases.
Ngithanda ukwazisa uZulu ukuthi imithethwandaba izimisele ukuthatha amacala alabo abetheswa amacala anje ilandela imithetho yelizwe. Sokule mithethwandaba elizweni lonke jikelele ekhangelane lalawa amacala. Ngikhuthaza bonke abakhangelane lokulondolozwa komthetho ukuthi bahlanganisa amakhanda kuqedwe udubo lolu. Abagcini bomthetho ngeke bahlale nje babukele izigebengu lezi zihlukumeza uZulu ngendlela enje.
Gangs have the potential to create anarchy if they are not quickly neutralized.
Lawo ngamazwi kamahlulo omkhulu weZimbabwe umnumzana Luke Malaba. Siyobuze incwethi ehlaziya ezombusazwe umnumzana Denizulu Macaphulana ukuthi uthini ngamazwi kaMalaba.
Kuyinto enkulu kakhulu lokho kuphawulwe ngumphathi ntambo omthetho ngaseZimbabwe baba
ngoba ezweni elilomgunyathi lokho abathi corruption elilokudlelezela endleleni okubuswa ngayo sebekwazi abomthetho amapolisa abathutshisi labo bonke nje abaphethe umthetho ukuthi bawabulale amacala alabo abaphethe amandla ngokuwatheka imboza bawahambise emthethwandaba amadokhethi engaphekwanga kahle engahlanganiswanga kahle kuyinjongo yabo ukuthi lawo macala achithwe ngoba kuhanjiswe indaba engavuthwanga emthethwandaba ngakho nxa ekhuluma kanjalo usiphatha amandla utsho into ekhona eyazakalayo lasemhlabeni ukuthi ngasuthe wenza icala ungangifumbathisa ungencenge ngokungalokho ongincenga ngakho ngiyakhona ukuyipheka imboza emaphepheni lakumadokhethi laphana ukuthi nxa lingena nje ekhothi bahle banjani balichithe sokuzabonakala ingani hayi umthetho wenziwe kodwa umuntu wakhululwa kodwa liphekwe ngendlela yokuthi lichithwe ngako kukhulu ukuthi kukhangele isisho khona kuyani ukuthi kathi laba abaphethe amandla bawasebenzisa kubi kanjani amakhodi imithethwandaba le ngoba siyabona ayasetshenziswa amandla ekubophiseni lekukhululeni abantu
umongameli Mnangagwa laye uke wasola abathutshisi kumaviki asanda kwedlula esithi ziningi izigebengu esezikhululiwe imithethwandaba amacala achithwa njengoba ekhulumile uMnangagwa uMalaba la yakhuluma kukhona na utshintsho esingalubona
inkinga kababa uMnangagwa singathi thina inkinga yesima kanjani ubaba uMnangagwa enjana engathatha isihlalo sokuba umongameli kukhona ade yikho kukhona ade kwenza kukhona aziwa ngakho ezweni laseZimbabwe ngokubona kwami imvelaphi yakhe lesima kanjani kakhe simenza abe buthundu nxa emile phambi kwabantu ekhuluma ngendaba efana naleyo ngoba imvelaphi yakhe lesima kanjani sakhe ngesomuntu okumele ukuthi ngalayo sowake wabonakala esekhodi ephendula imibuzo ethile ngendaba zokubulawa kwabantu ngegugurawundi ngendaba zamashurugwi lawa aphethe amahloka ehamba egamula abantu kuyezakala emphakathini waseZimbabwe ukuthi kunebutho khonaphana emidlands akade esebenza lalo ebelivikela imigodi engekho emthethweni ekuphandwa kwegolide esesiyibona-ke lelo butho selithuthuka seliphamuka selibizwa amashurugwi ngibona ingani kalamlomo ekuthini ngakhulumela indaba zokuthi umthetho uqhutshwe kanjani kwele Zimbabwe
umnumzana Denizulu Macaphulana uhlaziya ezombusazwe sixoxela ekwele South Africa Live Talk lamhlanje sikhangela inhlupho esibhekane labazali ababalisi labantwana ngesikhathi kuvulwa izikolo kusasa. Tumelani iWhatsApp kumbe iText message kunombolo ezithi 001 465 0318 ukuze silithinte lingene kuhlelo. Kwezi vela kwamanye amazwe ngamafitshane uSenator Bernie Sanders webandla lamademocrats emelika uvikwa ekhokhela kumncintiswano wokudinga usekelo lokumela ibandla lakhe kukhetho lukamongameli wemelika oluza kwenziwa lonyaka sokusele insuku eziphansi kwenyanga ukuthi luqale ukhetho lwama-primaries kubandla lamademocrats umlawuli wedale lephalamende emelika unkosikazi Nancy Pelosi uvikwa ethe uza kusa amaphepha okuthoniswa kwamacala etheswa umongameli Donald Trump edale lesenethi kunsukwana ezilandelayo inkokheli yamabandla athiyeneyo abumba uhulumende wakwele Libya ikhangelelwe ukuhlangana kusukela lamhlanje kwele Russia kunkulumo zokuzama ukuletha ukuthula kulelo lizwe ele Libya galilakho ukuthula selivelo dlakela kusukela kubulawa owayengumongameli uMuammar Gaddafi. Umumo uviwa ungaka kuko ikangako ezibhedlela zikahulumende ngoba kuloke bebalutshwana abagulayo abathola usizo lanxa inani labodokotela asebebuyelile emsebenzini ngeva kokukhalala umsebenzi okwile kancane. Kubika intatheli zindaba yethu uMavis Gama.
Izigulane ezibhedlela zikahulumende ezinkulu, iHarare Hospital leParelenyathwa Group of Hospitals, bakhala ngesiphatho abasitholayo. UFirst Chisora ngosakhulayo oleminyaka engamachumi amabili yokuzalwa walethwa esibhedlela seHarare Hospital ngoNtulikazinyakenye evela eKaroyi ngemva kokutholakala elomkhuhlane wamathumbu odinga ukuthi ahlinzwe. Ngemva kokuhlinzwa, uChisora wafakwa okungumgodla osiza ekukhipheni ingcekeza esiswini sakhe okubizwa ngokuthi yi-colostomy bag, wona okume isikhala esavulwayo.
Angibarukudiwa TPN.
Kuthi bivalwe leli ngceba bathi kudingakala i-TPN, ama-total parental nutrition. Okwenza ngibe lokhu ngikulesi sibhedlela yindaba yokuthi mina anganelisi ukuwathola. Bathi angatholakala ngiyahle ngivalwe bese ngibuyela ekhaya. Inkinga yokuthi akekho ongangisiza ukuthi ngiwathole. Abesibhedlela bona bathi kabalawo lawo ma-total parental nutrition akhona.
Uthola uthi lokhe egcinwe esibhedlela ngoba eswela imali yokuba enziwe isigaba sesibili sokuvalwa kwenxeba elavulwayo. Uthi kungenxa yokuswela leyo mali elokhe esesibhedlela seHarare Hospital. Ukhala njalo ngokuthi akala muntu owanelisa ukuzambona esibhedlela, uyise wabhubha kudala unina engenelisi ngenxusweni imali yokuhambisa. Esibhedlela seParelenyathwa bekulesimo esehluke kweseHarare Hospital. Abagulayo betholiswa usizo kusiya ngokuthi ulomuntu omaziyo na osebenza khona loba isihlobo. Osakhulayo uDavid Rugare ngomunye wabagulayo obezedinga usizo esibhedlela seParelenyathwa Group of Hospitals. UDr. Aspect Jacob Maunganidze, esinye seziphathamandla esibhedlela seParelenyathwa Group of Hospitals, ulandisa kabanzi ngesimo esisezibhedlela zikahulumende.
On the ground, obviously, our services are not desirable. They are not.
Akula lutho lwenzakalayo. Odokotela bakhona ngabakho. Kade sibalindele ukuthiwa bayeza kodwa bengazibuyi. Akekho osiza abantu. Kunzima kakhulu kithi ngokunye kwalokho okunzima. Ngabe kuthiwa bayasiza abantu baphange babuyele emakhaya. Abatholakala belenkinga ezidinga ukuba bagcine esibhedlela balaliswe.
And offer better services.
Enye ingcwethi kwezokuhlalisana kwabantu lezombusazwe umnumzana Mlindelwa Mancishana uthi kubuhlungu lokho osekusenzakala ezibhedlela zikahulumende.
Kuyesabeka okusezibhedlela. Lokho okuthiwa nguhulumende angivumelani lakho ukuthi sokulobungcono. Abantu lokhu behlezi bebhekane lamadokotela. Amadokotela aswela izinto zokusebenzisa ezibhedlela lapha. Amanesi akala lutho lokusebenzisa ezibhedlela lapha. Kodwa uhulumende ngakolunye uhlangothi uthi hayi abantu ababuye sokungcono, lokho akuhambelani ngisho lokwenzakala ezibhedlela lezi.
Okudanisayo uMancishana uthi nguhulumende ongazihluphiyo ngokulungisisa lesi simo, ekhetha ukucatsha ngodaba lwezijeziso zomnotho ezabekelwa ezinye zenkokheli kahulumende kungekho akwenzayo ukujezisa abatholakala bechaphaza imali.
Singakhangela njalo ukuthi imali efunakalayo kulezi zibhedlela uhulumende uyabe sithi kalayo ukuthi izinto zibuyele kanye emgwaqweni wazo. Kodwa ubusuthola omunye umkhulu wabo ebotshela ukuthi untshontshe i-$20 million. Lokhu kuyethusa ukuthi izibhedlela ezingaki ebezizasukunyiswa yimali le. Ngalokho angiboni ukuthi okuthiwa nguhulumende kuyinto eliqiniso ngoba badlala umacatshelana nje labantu, badlala umacatshelana labantwana beZimbabwe indaba yezempilakahle.
Kodwa umqondisi wohlangothi olubona ngokuvimba ukuqhamuka kwemikhuhlane lokwenqatshelwa kwayo kugatsha lwezempilakahle, uDr. Portia Malangazira, uthi benza konke okusemandleni abo ukusiza uZulu.
Parizino tingathi zviri kushanda ndezviri.
Esingakutsho okwamanje yikuba izibhedlela ezisebenza ngcono ngezama-district, amakilinika lama-provincial hospitals. Kodwa ukusebenza kwama-central hospitals kwehlile kakhulu nxa sikhangela amanani akuma-report alethwa kithi. Sehle okwedlula i-70% nxa sikhangela abaza ezibhedlela. Kusitsho ukuba balutshwane kakhulu ababonwa ngodokotela kulalabo esandise ukubabona besizodinga usizo kuma-central hospitals. Lokhu kutsho ukuba uduwo lusase khona sibili
abathina sibona kuma central hospitals.
Ekwethekeleleni okwenziwe iStudio 7 ezibhedlela zombili eParinyathwa leHarare Hospital bezivaliwe ezinye zendawo zamawards lapho kumele kulaliswe khona abagulayo ngesikhathi beselatshwa okuveza sobala ukuthi umumo lokhe ungamanga kuhle kwezempila kahle elizweni. Odokotela abasanda kugqiba izifundo baqale ukukhalala umsebenzi ngenyanga phose ezine ezedluleyo. Abanye babo abalutshwana baphindele emsebenzini kodwa iningi lahle lachiya kumbe uxotshwa umsebenzi. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Kwezemidlalo namhlanje, umqeqeshi umsekeli kamqeqeshi weqembu lenguqu le-FC Platinum uLizwe Sweswe setshayele ihlombe abadlali bakhe ngemva kokuthola umklomelo wabo wakuqala kumncintiswano we-CAF Champions League. Kubika uJoseph Njanji.
Iqembu le-FC Platinum lithole umklomelo walo wakuqala ngemva kokuba ngutshikilo bhanqa 1-1 leqembu le-Al Ahli elakule-Egypt ngomgqibelo wedluleyo. Lokhu ngumdlalo walo wesine kumncintiswano we-Total CAF Champions League. Iqembu le-FC Platinum njalo belinqotshwe kuyo yonke imidlalo emithathu ebeliyidlale phambilini. Leli qembu lihlohlelwa ngumgadli walo omutsha uStanley Ngala, yena obedlalela iqembu le-Manchester Diamonds nyakenye njalo uthengwe kuqembu elifanayo ndawonye lomdlali wenkabeni yenkundla u-Last Jersey laye odlale kuhle kakhulu ngomgqibelo. Umsekeli kamqeqeshi weqembu le-FC Platinum uLizwe Sweswe uthi abafana bakhe badlale kuhle kakhulu ngomgqibelo njalo indlela abadlale ngayo itshengise inqubela phambili enkulu nxa kulinganiswa lemidlalo yabo yakuqala.
Umehluko bekuyikuhlohla, sesidlala kuhle sibili but into yokuthi sihlohle ingabingekho, so sibone sizama ukuthi sihlohle abafana babili abathathu and umhlanhle walokhona namhlanje ukuthi wahlohla.
Impumela yangomgqibelo itsho ukuba amathuba eqembu le-FC Platinum awokudlulela kwisigaba esilandelayo awasekho ngoba lisalelwe yimidlalo emibili kwisibaya sikagroup B, okutsho ukuba lanxa lingaze linqobe lingenelisa ukubuthelela imiklomelo eyisikhombisa kuphela. Ngomunye umdlalo wesibaya sikagroup B odlalwe ngempela viki edluleyo, iqembu le-Al Hilal elakule-Sudan linqotshwe nge-1-2 ngele-Etoile du Sahel elakule-Tunisia. Limpumela itshe iqembu le-Etoile du Sahel lalihlezi phezu kwengalane elile miklomelo yithoba munomunye ngemva kwemidlalo emine. Endaweni yesibili kule qembu le-Al Ahli lona elile miklomelo yisikhombisa ngemva kokudlala imidlalo emine, kuthi ele-Al Hilal lihlezi endaweni yesithathu elile miklomelo yisithupha lalo ngemva kokudlala imidlalo emine. Imidlalo elandelayo yesigaba sikagroup B izadlalwa inyanga kazibandlela isisiyafika emaphethelweni, lapho iqembu le-Al Ahli elizamukela khona ele-Etoile Sportive du Sahel kungolwesihlanu mhla zingama-20 kuthi ngomgqibelo mhla zingama-25 iqembu le-FC Platinum lizancikilana lele-Al Hilal. ULizwe Sweswe nguye obeziphethe esidukwini ngomgqibelo wedluleyo, kodwa kwimidlalo ezayo iqembu le-FC Platinum lizabe seliqeqetshwa ngumqeqetshi oyisizalwane selizwe lase-Holland uHendrikus Peter de Jong, yena obesebenzela iqembu le-Highlanders nyakenye. Ngiyimele iStudio 7 ngikobulawayo, nginguJoseph Njanji.
Siyabonga ukuziphetha ezosuku sikhangele ebezihamba phambili. Umahluli omkhulu weZimbabwe umnumzana Luke Malaba uthi imithethwandaba izabamba izikliwi ezaziwa ngokuthi ngamashirugwi ngesandla esilukhuni. Abantwana bafunda emaboarding babuyelile esikolo namuhla ngesikhathi ababalisi besithi kabasoze babuyele emsebenzini kusasa, kanti labazali labo bekhala ngemali. Umongameli Mnangagwa wephule ikhefu lakhe namhla wahlangana nalo mphathintambo obona ngobudlelwano beChina lamanye amazwe. Kwanele Mthwakazi olivalelisayo ngontungamili Nkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona
Lilani.
Murara zvakanaka, mhuri yeZimbabwe.